sendaba ku VOA indebele.
Lingali vuka njani mthwakazo omuhle zulukandaba lapho elingali khona. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 29 Ntulikazi 2019. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kungakhathalekile lokuthi umphathi ntambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira uzamiswa emthethwandaba lamhlanje edinga ukuhlawula ibail. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe ozaba ephethe isikhundla sikamfumela.
Ingaza ejele sesikwazi ukuthi uhulumende lo kaMnangagwa hayi ubuthakathi uyabudinga and uyabulungisisa.
Iningi lithi ukukhwela kwentengo yethukela izolo sokwengeze ubunzima elivele libhekane labo elizweni.
Ngiyaye ngizwe abantu bezethikile ukuthi bazasebenzela bathi abone impumelela ngoba iningi labantu livele kahlebenza.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho isihlaziya udaba lwendlala esihlasele ilizwe ngesikhathi umnotho welizwe usiya nganxele, sixoxa lomela isigaba sebulilima West edalele eParliamente umnumzana Dingumuzi Phuthi owebandla leZANU PF.
Lokho engikucelileyo mina ikakhulu ukuthi abe lengisihlangeleyo ebulilima West kunye labanye nje abaningi emadebeleland south engibaziyo. Sesicele-ke ukuthi kwengezelelwe inani lamasaka anikwa abantu. Bengikhuluma nje
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kungakhathalekile lokuthi umphathi ntambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira uzamiswa emthethwandaba lamhlanje edinga ukuhlawula imali yebail. Umongameli Emmerson Mnangagwa useyazise ozaba esaphethe isikhundla sikankosikazi Mfumira. Uhulumende uthi useqinisa imizamo yokulwisana lenkohlakalo elizweni kulandela ukubotshwa kukaMfumira owetheswa amacala okuchaphaza imali kahulumende efika phose izigidi ezilikhulu i-$95 million. Uhulumende wasebenzisa umthetho omvumela ukuvalela umuntu ocatshangelwa ukuthi ulecala elikhulu okwamaviki amathathu. Lokhu kwenzakala abasakhulayo bebandla leZANU PF besithi basaqoqa olunye njalo uluhlu lwamabizo eziphathamandla zikahulumende ezilamacala enkohlakalo oluzaphiwa i-commission ebona ngalolu daba eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya. Waqala ngokumbuza ukuthi kambe ngempela uhulumende ngabe ezimisele ukulwisana lalolu hlupho ngokupheleleyo na?
Uyabona ukuthi nxa amathole edlala selisa inkomo kuyabhuca uthuli. Uthuli lwakhona luyafana lothuli olubhucwayo nxa amabhuru esilwa. So wena ungazibona ukuthuli luphongubhuca nje sithaba sithi hhayi amabhuru ami sekhulile. Hayi uyakupha manisile. Abantu laba dade abezanu laba ngaso bantu ongabathemba kanti kungani belokhu bephalaphala ngaphandle bona tibili izikhulu zakhona ezobudlwanguzwangu azikabanjwa futhi awusuze kwenzakala ukuthi umuntu azidinge ubuthakathi. Yena enguye ethi hayi lapha ekhaya kulabathakathi kungcono sidingane thina singabathakathi. Lokhu ngibona ngathi ngumadlwane kuphela sizawuzwa ndisebe sithi uyabona ungazi i-rerals ungayibalakuhle. Ihlithi yona akusho ukuthi umuntu nxa esehlolisiswa uzabotshwa. Yiyo i-statement engiyibona isengathi ingasithengisela ukuthi isiqonda ngaphi.
Kodwa siyabona okokuqala nango unkosikazi Mfumira lokho esezandleni zabo.
Ye, yikho lokho phela ukuthi antsho ngebhayibhabhelini kuthiwa khona ngesikhiwo bathi kule-sacrificial lamb. Indaba ezokudlwanguzwangu ezecorruption zaphuma kudala kanti laba labana bejesa labana bathwa khona banikwa $3 million kungakwenzanga lutho kule nto ezinye kodwa asithini njengophela sithi ilizwe ledemokhrasi nxa yena umathandamoyo ujust mathandamoyo engumuntu oqondileyo uthi yena nginikani nithuba lokuthi ngisikhangelisise sizabona lo obanjiweyo lowo nxa ama-facts akhona ubufakazi bakhona bukukhona engaza ejele sesikwazi ukuthi uhulumende lo kamnangagwa hhayi ubuthakathi uyabudinga uyabulungisisa
sesizwile njalo abanye sebephumele egcekeni ukuthi bethi hhayi bona bulalutho abalwenzileyo abafana lo nkosikazi Sekai Zenza lo mnumzana Obert Mpofu
labo kabathule njengomalume uMpofu kakathule nxa laba bantu bezanu besithi bona sa unotisayiza ngendlela eqandulele abaphumisa ama-bank statements lama-financial reports ama-audits anti umasikwa la nisihlale ephumisa every year kulama-annual statements e-econet siyazi ukuthi inoti yakhe yavela ngapha ichaya i-audit kutshengisela ukuthi unoti yonke abanayo bayithenga njani imali yakhe nayithatha ngaphi amaloni akhona akulamfihlo hhayi sasithi we are not saying ukuthi bakujilti sasithi nxabe kungelalutho abalufihlayo kakuphunyiswe ama-records akhona ama-financial statements jabulile athi ukuthi hashi abantu laba balezandla ezingamngcolaba
ngezinye indlela singathi akula mahluko ozalethwa yikhomishini le entsha
hayi phela njengoba yiphele sithi hashi zikhona i-ea zibhala sisithi khona ikhomishini leyani yayikhona leyani yabowabhila labogudjon kuni yabobani mani leya singani khane singcolile hhayi mina njengomuntu o-one ozwisisa i-democracy ikhomishini i-constitutional kasibone ukuthi yile ikhomishini izakwenza umsebenzi wani ukuthi sikhondene kathesi kungaba kungathi kusekuseni kakhulu kasibone ukuthi izakwenza kanjani njengoba sebesinika isampuli le ekaPrisca Mfumira sitakhuluma nxa yecala ebhalile nxa yenacala amadali kakhulu newodwa
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezenotho yelizwe obexoxa ecingweni lesithandekile mhlanga weStudio 7 eseHarare.
Zimbabwe, the voice of America.
Iningi lithi ukukhwela kwentengo yethukela izolo sokwengeze ubunzima elivele libhekane labo okutsho ukuthi sokuza baba ezindlini lapha. Inkampani elungisa ithukela eTongat Hewlett ikhuphule intengo yethukela ngesilinganiso sokungamatshumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini. Lokhu kuza ngesikhathi intengo yempahla eningi ezitolo layo iqhubeka isiya phezulu. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele uthi lokhu kuveza sobala ukwehluleka kwebandla elibusayo lezanu PF ukuvuselela umnotho welizwe.
Ama-shops ingathi mbe izitolo eziningi bangabe vele kuthengisa into zabo ngemali yeZimbabwe singatshela le ibond esetshenziswayo kodwa intengo yabo bona abayigcinileyo ngeyama-US dollar so isikhathi esiningi i-rate ingatshintsha kwi-black market lapha kumbe khona banebhenki uzabona ukuthi izinto lazo ziyakhwela so into ziyakhwela nsuku zonke kungaba yithukela kungaba yinyama kungaba yifiweli into zitshona zikhwela nsuku zonke isinkwa sinjalo siyashota lapho sithola khona sengisithi $5 $6 ibhanzi lakhona nalo liyabe likhwelile so izinto ezimbabwe ziyazi lokho zikhuphuka okwenza abantu abaningi bengenelisi ukuthi bethole nje ukudla ngathi amamezi amathathu ngelanga ngoba into ziyazi lokho zikhwela okanye imiholo yabantu ayikhwele.
Bakhona yini abathengisayo ngedola leMelika lemali yakwamanye amazwe abayamukela ezandleni kumbe baguqula intengo njalo nje kuphela?
Hayi ezitolo lapho abantu bayathengisa ngemali yakuleli lizwe but abakwenzayo ikuthi nje baguqula intengo nxa into yakuyi-$2 iyayithengisa nge-$60 njalo. So intengo ngathi amadola e-America bayathathi kodwa intengo yabe ikutshengisela nje ukuthi hhayi into leyo lokuthengiswa ngama-US dollar wena ubhadala ngemali yakuleyo.
Ibhanga elikhulu lelizwe sizwa kuthiwa seliqalisile ukumemezela ukuphenduka kwedola leZimbabwe abantu bathini ngalokho?
Singathi ngokuletha ukuthi ngaka 2014 beze bethi kona abantu sebezaqala ukusebenzisa idola leZimbabwe. Kwathi kwathengisela ukuthi iZimbabwe idola siphendukile. So abantu nje sebekujwayele ukuthi ke zaba khona sebekhangelele nje ukuthi intengo le izakhwela kuze kufike ngathi. Abanye besesabela ukuthi kungafika ke lapho okwakufika khona ngo-2000. Sigcina sibuyisela futhi back ukuthi abantu sebesebenzisa imali zakwamanye amazwe.
Abe ZCTU sesike sezwa bekhuluma ngokutshengisela ezitaladeni phezu kokukhwela amahlayana kwentengo yezinto. UZulu ulawo yini umdlandla wokutshengisela kumbe wesaba okuke kwenzakala ngozibandlela?
Ukutshengisela kweZimbabwe kuyahlupha kakhulu ngoba iningi labantu livele kalisebenzi. Abantu nje abaziphilela ngokuthengisa emafilm market langaphi langaphi. Izisebenzi zona zilithwana kakhulu. Abaningi abantu abasebenzayo ngabantu abasebenza kuhulumente esithi ngama-civil servants. And isikhathi esiningi zaphethe ama-civil servants wona vele kahambi kwi-strike isikhathi esiningi. So ukutshengisela kuba khona kunengithi abantu bahlale ezindlini. Nxa ikakhulu abantu bemthoza abangathi kona hayi thina intengo yamafutha asisayenelisi sizamisa imota zethu. Yibo lapho othola khona abantu bengasayi emsebenzini. So ngiyaye ngizwe abantu bezethithi bethi bazathengisela but abone kuphumelela ngoba iningi labantu livele kalisebenzi.
Lo ke ngumnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula izombusazo, ubexoxa ecingweni lo Ntungamile Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le Chronicle lithi amasotsha amathathu abotshiwe edolobheni leBeitbridge ngemva kokudubula abulala elinye ilunga lesonto yeZayoni ebelisiyathandaza ezintabeni labanye bakhe. Iphephandaba leHerald lithi kulesiphathamandla sogatsha lwezinara unkosikazi Nancy Masiwa Chamisa olokhu ethola iholo lenkulungwane zamadola eziningi lanxa waxothwa emsebenzini. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu linabalaleli bethu. Ye sesilipha ke amazwi enu eliwathumele ngapha emsakazweni weStudio 7 ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Kini basakazi ala Studio 7 ngithanda ukulikhulisa ngisela impilo enhle ukusilethela inyuzi ezimqotho sisizwa konke okwenzakalayo emhlabeni jikelele. Mina engikhulumayo nginguClever Ncube ngisesigabeni seBhani. Ngithanda ukulincoma kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo abantu bakithi hlezi lisitshela okwenzakalayo ezigabeni zethu seZimbabwe silobunzima. Hayi, ubunzima bukhona lezi nsuku isiphithiphithi ku-East lapha. Hayi, isiphithiphithi sibili abantu bakithi angikwazi ukuthi umbuso lo wezano wawangena njani. Bebadinga ukuthi beze begajiswe ukuze umuntu wakhona ebone. Hayi, kunzima kukhona sibili. Sikuthwele kwelakithi lapha eZimbabwe. Asisakwazi. Ma kuthiwa siba lama-rallies, izanu iyabe igijima up and down ifuna ukubroker ukuthi kungenzakali. Kanti hayi, okwakathesi lokhana babekwenza ngesikhathi sepelwa umgabe. Hayi, kwathi sungani sokunganene. Babekufisa ukuthi ngabe bengachitha kodwa kuyehlula ngoba umthetho ukhanya nganathi sibagabhele. Hayi, isithembiso silaso kakhulu okuthi kade senxa e-East sizamfaka u-MP wethu amaneninye lawo. Ngithanda ukubonga abasakazi base-America abasilethela izindaba eziqotho. Sisale kahle, yimi engithanda ukuxoxisana lani sibonisana. Kini basakazi bala studio 7 ngithanda ukulibulisa ngisizela impilo enhle ukusilethela sinyuze zimqotho sisizwa konke okwenzakalayo emhlabeni jikelele. Mina engikhulumayo nginguClever Ncube ngisesigabeni sebhani. Ngithanda ukulincoma kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo bantu bakithi hlezi lisitshiyela okwenzakalayo ezigabeni zethu seZimbabwe silobunzima. Hayi, ubunzima bukhona lezi nsuku isiphithiphithi ku-isti lapha. Hayi, isiphithiphithi sibili abantu bakithi angikwazi ukuthi umbuso lo wezano wawangena njani. Bebadinga ukuthi beze begajiswe ukuze umuntu wakho nebone. Hayi, ubunzima bukhona sibili, sikuthwele kwelakithi lapha eZimbabwe. Asisakwazi ma kuthiwa siba lama-rallies izanu iyabe igijima up and down ifuna ukubloka kuthi kungenzakali. Kade hhayi okwakathesi lokhana babekwenza ngesikhathi selo mgabe, hhayi kade sekungani sokunganene babekufisa ukuthi ngabe engachitha kodwa kwesula ngoba umthetho ukhanya nganathi sibagabele. Hhayi, isithembiso silaso kakhulu okuthi kade sengxe e-East sizamfaka u-MP wethu amaneningi lawo. Ngithanda ukubonga abasakazi base-America abasilethela izindaba eziqotho. Sisale kahle, yimi engithanda ukuxoxisana lani sibonisana.
Mina ngiyajabula lokho okwenziwa ngu-President Nelson Chamisa ukuthi ahlanganise ilizwe ngezindimi lapha khona ufika akhulume nxabo isiyona ukhuluma isiyona ngapha ekhona lapha khona esindebeleni ukhuluma isindebele ngoba elizweni kulabantu abadala abangazi isikhiwa. Uyafica ukuthi u-President uyakhuluma ngesikhiwa lalapha kulezi zalukazi khona.
Ngiphinde futhi inamba zami 0779036075. Balibonani ku-Studio 7 ngicela ubekezela banda. Ngaze ekhala ethi ufuna usizo mhlawumbe engasizakala. Ngicela engifonele kulezi namba uma seduzane 0779036075. Kalibonani ku-Studio 7 ngicela ubekezela banda. Ngaze ekhala ethi ufuna usizo mhlawumbe engasizakala. Ngicela engifonele kulezi namba uma seduzane 0779036075.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu, amazwi ke liwathumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Abasakhulayo abakuhlelo lukahulumende welemelika olujonge ukuthuthukisa abatsha abadabuka kuzwekazi le-Afrika lokubahlomisa kumisebenzi etshiyeneyo oluthiwa Mandela Washington Fellowship babuthene esigodlweni se-Washington DC izolo. Uhlelo olwe Mandela Washington Fellowship Summit ovule uhlelo lolu ngokusemthethweni ngumnumzana Ben Carson, umphathintambo obona ngezindlu kwele Melika, wethula amazwi lenkuthazo kuxuku labasakhulayo laba abakuhlelo lwalumnyaka. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusumuzi Mkhwananzi, omunye wabasakhulayo abakuhlelo lwalonyaka olwe Mandela Washington Fellowship. Kesizwe ingxoxo ayenze lo Mike Hobe.
Mina ngithintekile kakhulu lapho umnumzana uCarson ekhuluma. Ikakhulu uthe yena umamakhe wakhula esebenze emayadini kumbe singathi esilungu ama-domestic workers. Mina ngakhulisa umuntu esingathi domestic worker, umama wayesebenza emayadini esebenzela amakhiwa labantu. So umnumzane uCarson uthe ekhuluma bokungani ukhuluma lami ngoba ngithintekile kakhulu. Ngabona ukubana nxa umnumzane Khaswane kwanisa ukuthi ebe lapha khona ngiyakwansa ukwenza lo mayiphi into lapha emhlabeni
kodwa ngaphandle ku about the life story ka babu Ben Khaswane ukhona ukunye ophumile yonazo ngehlelo lamhlabeni
ye omunye engutholileyo kubana asilandanga ukwenza iholiday lapha sizosebenza ye sesifundile kusasa lathi kumele sibone ukuthi lapha sivela khona iAfrika yathuthuka kakhulu
akusinteni kancane mayelana lodaba lwemfundo
sifunda into eziningi thina bese Drake University besenze thiwa i-experiential learning ngathi esikhathi esiningi besithona silabantu abamabhizimusi sisenza ama-community projects sibuya le-classini sizofunda but into engikwazi ukuthi ngajabula kakhulu ubona khona phana sihlangana labantu abatshiyeneyo mina mbuye ngile company yami emayirana esebenzelayo eZimbabwe lase-Africa sithe sesikhona ngale sixoxisana labanye sithole ithuba lokubana sikwanise ukuthi si-register imayirana ibe imayirana international kulama-partners amanye hlangane lawo abangabantu abale-citizenship yakhonapha e-America kunjabulisile kakhulu ngoba kuyenza ukubana i-vision engilayo iqhubekele phambili
asithinteni udaba mayelana lobudlelwano ngiyazi ukuthi owayengumongameli yena owaqala uhlelo umnumzane uBarack Obama abanye bathi president number 44 nguwe wathi hayi ubudlelwano phakathi kwabasakhulayo abadabuka emazweni athiyeneyo kwele Africa kuyinto eqakathekileyo ngempela umuntu ongathi hayi mina when I go back home sizabe silolu budlelwano sizasebenza ndawonye
ngiyabonga kakhulu hayi lapha phakathi kwabantu bonke lawa ngu-700 kulabantu the amazing people imbono yabo yezwa lawo yazi uphonga uvuthama ukuthi hey abantu bayasebenza but thina into enijabulisa kakhulu sithe sise Drake University sabona ukuthi hayi interacta labanye abahambayo kuhlelo leli kuminyaka edlulileyo sananzele ukuthi hayi nxa abantu bangahlangana bathi ye sizasebenza sonke ye sizasebenza sonke but sibona ukuthi ngcono sithatha amazwi ethu siwafake into action sase siforma icompany ethiwa yi-the Greater Global Partnership sakhipha sakusafaka ama-$500 ethu siyi-12 sase sakhipha ama-$100 khonapho sarejista icompany yethu iyunivesithi yakwanisa ukuthi sitholele i-lawyer sase sisebenza ama-values ethu ama-articles i-organizational structure kuyena lawo amaviki alandelayo siyasebenza gadalala ukubana sikwanise ukuyilontsha le inkampani it will be one of the first companies which can be simultaneously launched in more than 10 countries
abontana ke abaseZimbabwe ukhangela ukuthi uzabe ubathuthukisa kanjani
mina ngiyavutha phakathi ukubuyela ekhaya sokumvuzele semfunga uyasebenza kulezinto eziningi engizibonayo ukubana ngingazenza ngcono ngiyathi ngesilungu bathi uyaba lebhedeni yabulayo ukubana I must make a difference kumele yinto engithinta kakhulu enhliziyweni yami ngoba ngiyawazi ubana ukuze ngibe lapha kulabantu abanikayo ithuba lenaleli kulabantu engangingabazi ababengibhadalela i-school fees kulabantu engangingabazi ababebuya benika okokudla so mina engithanda ukukutsho ukuthi ngesikhiwa bathi I'll be accountable mina ngingumntwana wase-Africa ngumntwana waseZimbabwe ngumntwana okhuliswe ngabantu abaningi abatshiyeneyo lami ngizakwenza ngizabisela ngikhulisa abaningi amfuna ukuyakha kuphela ikhampani encane ngoba kumele ngiyakhe ikhampani enkulu ekwanisa ukuthi isize abantu abaningi
lo-ke ngumnumzana Vusumuzi Mkhwananzi osakhulayo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship olwalo nyaka ebekhuluma ikhona pha eWashington DC. lamhlanje kuhlelo lwethu lapho isihlaziya udaba lwendlala emaphandleni sixoxa lomnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima West edalela eParliamente ongowebandla lezanu PF.
Hayi kuvi mhlakaba kakhulu kugambela amanga kuvi abantu bakithi bazwele lonyaka kodwa ke kuthembisa singanqoba ngoba na singaphumelela ukuthi lokho engikucelileyo mina ikakhulu kusabelwe isikhangeleyo ebulilima West kunye nabanye ndabaningi eMagabeleland South engibaziyo. Sesiceneke ukuthi kwengezelelwe inani lamasaka anikwa abantu. Bengikhuluma nje lophethe iofisi ye-social welfare eGwanda eprovince ukuthi aluba kungenzakala ukuthi sengezelelwe amasaka yebo kungathi kuyavunywa ke lokho ukwenzela ukuthi kungabi nabantu abazani kwamasaka ngoba kuthiwa bayadubeka kodwa abanye bese bethiwa kabanikwa ngoba kusetshenziswe ezinye indlela zokutho ukuthi bayadubeka kumbe kabadubeki umuntu wonke uyadubeka ngalesi sikhathi esikuso ngoba ngakula muntu olemkhoba eyayiphelezela emasimini akhe yedwa ngoba izulu kalinanga kithi sonke. So wonke umuntu katholanga izulu enene le. Wonke umuntu udinga usizo lokudla. So ke hayi sibona ngazathi singazama ukunqoba ngaleyo ndlela. Kodwa ke hayi ngivume sibili lapho baba indlala imbi. Kuvi sibili lapho esihamba khona sibhota indawo eziningi kakhulu every Friday and Saturday and Sunday. And esihlangana lakho kuzwisa ubuhlungu kakhulu.
Manje abantu baphila njani? Asithi bevuka ekuseni lize liyetshona ilanga.
Bephila njani ukuthi bayekedleni?
Yeah.
Yeah, hayi. Lamahlakha legijima. Kukwamanye amazwe aluba sibona inyuzi ziphuma kubomabona kude zibonisa isimo esibi. Kodwa njengoba ngisitsho ke abantu bakithi bayazizamazamela. La uyakwazi sila abantu bakithi abasebenza bandle kwelizwe abazamazamayo ukuba bethumeze lokhu lalokhu. Sila abantu abathanda ukuzivusela amakhanda bayethenga lokhu. Kwenye indawo abona ukuthi angakutshintshisa njani kube yilokhu yana angelakho kodwa okuhle engingathi kusabambe abantu kathesi hhayi uhulumende abantu abanika ukudla sibili malanga wonke imigwaqo inde ifile ngenxa ikakhulu yezimota ezinkulu eziyabe zithwele umumbu almost every week zisiya kumawadi ngakhangela ibulilima yona ilamawadi angu-22 khangela wonke amawadi la ayi-22 every month kumele kube lokuholwa so ungakhangela nje ukuthi laba abaholayo ke kusangathi kuyadedisa ubuhlungu bendlala le kuphinde kube yikuthi yona i-GMP uhulumende through i-GMP unika abantu umumbu inyawuthi all cereals in general at a very subsidized price iprice ongeke wacabangela ukuthi yiyo sibili ongathenga ngayo just 37 pounds Life in 37 bond, it's even far less than rand, 100 rand. To say 37 bond is less than 100 rand. So, Gabafe was, I'm not going to go to this. You have to get GMP, Ulinga Zabu, Kwane, Utene, Isagalako, Ulisavin Saganda. You have to go to the Ugusa Kipamakanda, Pangakanda, Waman, Wagate.
Is the Fuyo Zonage?
Yeah, you can go to the Ubushungu, Konalapo Nova, is Fuyo Azila, Ivan, was at uzaziphathela amakhumkhumu egoli njengabantu kodwa ke sokulomkhuba enuncoma kakhulu ukuthi abantu sebekwazi ukuthi siyaphila isitsho sesane sokuthi make hay while the sun shines esesikhiwa basika utshani kwezinye indawo ikakhulu asithi engxenye kulungiswa imigwaqo emaceleni lapho ukuthi ukhanye kuhle abantu bayagoqa utshani lobana bayebugcina kuthi ngaso kukubi ke babusebenzisa kodwa inkomo bezisadofadofa sibili indlala ekhona isiyo leyane yokuthi inkomo sezicuba hhathi inkomo ziyawubona sibili utshani zidobhadobhe kodwa bese zincedincediswa yilaba abatholayo bazinike utshani lokuyana abanye abatholayo bazinike isawudo leliyana lazo zithole ukunatha amanzi kodwa inkinga esilayo kakhulu ngamanzi ngoba indawo zakithi eziningi azilamadamu amadamu akhona alungiswa from about the early 1930s. Siyakhankasa emisebenzini yethu kuma-partners ayo-development nakuhulumende ukuthi sithole ukulungiswa kwamadamu amaningi kunye lokukalwa kwamatsha.
Lo-ke ngumnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima edale lephalamende ongowebandla le-ZANU-PF esigcibela ke uhlelo lwethu lwamhlanje lingakhohlwa ke ukuthi lingasizwa sixoxa njalo kusasa ngodaba lwendlala emaphandleni ye isikhathi sesidliwe ngumangwe njengokutsho kwami sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye 6:30 ekuseni lingasithola njalo ntambama ngo 7:30 igama nguChris Dande.